Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngesonto 12 kuLwezi 2017 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Iyaqhubeka ingxoxo mpikiswano ngokuxotshwa kwayengumsekeli kaMongameli uMnumzana Emmerson Mnangagwa kanye labanye ababikwa bezathathelwa inyathelo elifanayo.
Ma-odds are favoring us. Kukhanyani yithi ke sizanqoba ke. Njalo obunye bebesebenzisa i-army. Sobala ukuthi ke i-army yayithakazelile okwenzakeleyo ukuxotshwa kaMnangagwa. Layo ke ngakhuthaza abantu bengangisitha ke ukuthi bavotele ke amabandla aphikisayo.
Siza kuzwa ukuthi uhlelo lokubhalisela ukuvota luqhubeka njani eBinga.
Ababhalisayo badlula kodwa abezithupha basemuva. So sikhangela ukuthi abantu bonaba abazathatha izithupha kathesi sebevalelwe phandle ukuthi barejiste ukuvota. And ndingakhangela isenti esisele seBinga town ukuthi umuntu agade ukusuka 200 kilometers sizabhalisa ukuvota kakusozokwaniseki.
Ziyalandela eziphathelane lamasiko abatsha kanye lezokholo. Zonke lezi ndaba lezinye lizazizwa kuwona lo msakazo. Kulandela ukuxotshwa kobe ngumsekeli kaMongameli uMnumzana Emmerson Mnangagwa ngeviki edluleyo kubandla leZANU-PF, iyaqhubeka ingxoxo mpikiswano ngalolu daba kuzizalwane zeZimbabwe. Iningi lisithi alimzweli, abanye njalo besithi okwenzakala kubandla leZANU-PF akusoze kuncede uZulu, yena obhekane lobunzima ngenxa yokubhidlika komnotho welizwe. Abanye njalo bazibuza ukuthi kozala nkomoni ngokhetho lokudinga uMongameli ngomnyaka ozayo. Kumalanga adluleyo iStudio 7 isakaze amazwi eziphatha amandla zebandla leZANU-PF akhomba ukuthi uMongameli Mgabe ulokhu elosekelo kubandla lakhe. Asizweni amazwi eziphatha amandla zaleli bandla eMathebeleleni North leSouth, eGwanda kanye lakobulawayo omnumzana Richard Moyo, Jones Nkomo, Saul Mahalima Ncube kanye lomnumzana Calistus Ndlovu onguye osungulayo.
Ngifuna ukubonga ukuthi ubaba angaze ngimbone zonde kanjani. Kodwa lelo langa wazonda ubaba lami ngaze ngizwa senzondile. Ngifuna ukubonga ukuthi wanginika indlela. Wathi laba abafuna ukuhamba lami kababuye kimi. Laba abasebefuna ukwenza okwabo kabahambe. Lathi sithi khathesi kuprovinsi. Laba abafuna ukuhamba lathi esihamba lobaba kababuye kimi esiyameni. Bangalaba abafuna ukuziyela kwezabo indawo abahambe. Ilisti ngizayiletha eyokuthi abantu abazihambele lapho abafuna khona. Nyabunga.
Siyathanda ukuxolisa njengeMart North ngendlela elaphathwa ngayo kobulawayo baba. Ukuthi lithethiswe liyibukhokheli bethu lomama. Asivumelani lakho njengeprovinsi. And siyavuma baba. Siyalisupport 100% i-decision eliyithethe ngemandla yokuxotsha umsekeli wenu obesephambanisa kuhulumende lephathini. Si-100% ngemva kwenu baba. Njalo iMartin North izolo sivumelene ukuthi nxa isikhundla leso sesibuyile asiye kumama u-first lady wama-Dr. Grace Mgabe. Njalo baba hlala unguwe kuphela i-one center of power kungiyela okunye. Ngiyabonga.
Abanye bamangala ukuthi uma wathi kakho phakathi kwekhitshi ubevele esebenzise khona ngale vele nakade usebenzela uMnangagwa Comrade loba uku-CIO loba uku-CID loba ungaphuma ungazwadinga ukuthi sesikuqothe lapho sibuya la sesitshela i-security ukuthi hhayi sifuna ukwenza lokhu i-security ithi funa i-secure kule secular ekhulu.
So upresident njenge one center of power kunazimela lokho. Thina njengengata zakhe amaprovinsi. That's why we are here. That's why we've gathered here to endorse his decision. And masilandela iprotocol kuZANU-PF. Kuhumeni sithi There is no one other than who had excellency. Grace, Ntoni Zodwa Mokari, as his senior human being. Oh, we recommend ukuthi ubaba ma esebenza njengoba amandla abuye ayithina abantu abakhe ngoba laphana kulo mama mama sibi umama ongakaze abe anything a genetic ubaba we ozethu president ukubithaya.
Lo umsekeli kamgcini sihlalo weMathebeleland South kubandla lezanu PF umnumzana Saul Mahalima Ncube. Sizwe njalo umgcini sihlalo wakobulawayo lomnye wakhe eMathebeleland North umnumzana Callistus Ndlovu lomnumzana Saul Mahalima Ncube kanye lo wayengumlweli wempi enkululeko umnumzana Jones Nkomo weGwanda. Amazwi la aqoqwa zintatheleni zindaba zeStudio 7. Kusenjalo umnumzana Edwin Ndlovu umsekeli wesikhulumi sebandla lePeople's Democratic Party uthi ibandla lakhe lisola kakhulu indlela iziphatha amandla zebandla lezanu PF ezikhonza ngayo uMongameli Mgabe.
Singabantu abafuna ukuthi kuhlale kuwumgabe lemuli yakhe ababusayo bembona ukuthi umgabe useluphele useliqhegu kasacabangi. Ngokunjalo bazabe senza izinto zabo bentshontsha bengabotshwa kukela muntu obasolayo. Ngabantu abafuna ukusebenzela imuli zabo ngobusela. Okwesibili, nxa besithi kakungene lo mfazi kamgabe-ke umama lana uyakhanya ukuthi asomuntu besingathi uyaqhabangisisa nje usebenzisa-ke ingqondo zakhe njengabantu bonke. Bafuna-ke la ukuthi baye bemsebenzisa-ke lona umama for selfish benefit bethola abakutholayo. Aso bantu abamthandayo yomgabe. Nangagwa-ke ebelabantu abaningi okudlula-ke yena umgabe. Yikho ubona-ke benanzelele-ke ukuthi hhayi sekumele bamxotshe ngoba-ke efika-ke wayithithi lapha-ke wasukunyelwa ngabantu wahlaba umkhosi bememeza bemthakazelela-ke uGrace uthi esukuma-ke bambhuwa. So khonokho kuba sibaphule kakhulu. Yikho-ke mina ngagulaba abantu abaningi bangathula bangakhulumi okwakathesi besesaba kodwa-ke nxa sokufika isikhathi sokhetho yile qiniso kabasoze bayivotele izanu p f. Lokhu abakwenzileyo sekuyikufa kwayo izanu p f. Sebetshengisele njalo abantu bezimbabwe ukuthi bona bakhangela bahlonipha umhlobo wodwa owabazezuru kuphela. So ke khonokho kuzondlisa abantu abaningi abezimbabwe abangasuko mazezuru ngokunye okuzabadlisa.
Manje lina njengebandla eliphikisayo kanye le manyano leyi eyama-alliance eliyibumbayo liyibona ingani kukhona elingakwenza yini? Sikhangela njalo lokuthi abantu ababhalisela ukuvota abalutshwane
kuregistwa kwabantu luhlelo olusakhona kuzokufika kuJanuwari. Yikho sikhuthaza abantu bezimbabwe ukuthi kabarejiste ngobuningi babo kwenzela ukuthi-ke leli bandla-ke lezanu p f ke lihluluza abantu liphume. Okwesibili, nxa sikhangela abantu bezimbabwe ukuhlupheka abayikho khona, ibandla lezanu p f abasalifuni. Laba kade beyilwa ama-overtelings kade belikhampenela umthwangwa abaphuma bekhuluma besithi bazasekela thina-ke abamabandla aphikisayo izanu p f asoze bayisekele. So-ke sibona ingani ama-odi asevaring us kukhangani yithi-ke sizanqoba-ke khangelele khonokho-ke osokwenzakele. Njalo obunye bebesebenzisa i-army sobala ukuthi-ke i-army ithakazelele okwenzakele ixotshwa kamnangagwa. Layo-ke ngakhuthaza abantu-ke ngangisitha-ke ukuthi bavotele-ke amabandla aphikisayo.
Lo ngumnumzana Edwin Ndlovu isiphathamandla sebandla le-People's Democratic Party sixoxela ekobulawayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivoteni inkululeko.
Asambeni madoda.
Uyakwazi na lapho kumele uyebhalisa ukuvota? Isigaba sesibili sohlelo lokubhalisa ukuthola ilungelo lokuvota ngomnyaka ozayo ka-2018 oluqhutshwa yi-Commission ebona ngezokhetho eyezek siqala mhla ka-29 Mfufu sisiyaphela ngolwezi 13, 2017. Kobulawayo. Bulawayo, South and Central, ePhelandaba Mpopoma, eMakhandeni eNtumbane, eLobhengula laseLuveve. Harare Metropolitan, Harare Central, Harare East, Harare West, Harare North. Mount Pleasant, Sunningdale, Mavukutafara, Hatfield, Southerton, Highfield East, Budiriro, Letsibaraseko. Manicaland, Nyanga, North and South, Mtasa, South North and Central, Lemtare North. Emashonaland Central, Shamva, North le South, Ekurube North, Emount Darwin East le South, Lerushinga. Emashonaland East, Uzumba Maramba, Maramba Fundo, Uzumba, Murewa North, West Le South, Emarodera East Le Central, Emashonaland West, Eurungwe East, Makonde, Echinoi, Emakonde, Emangura, Kojimba, Jimba West, Kanyele North, Emashingo, Chivi Central, E North, Nase South, Mashingo North, South, West, Le Central, Le Mashingo Ebe, Ematebeleland North, Elupane East, Echolocho, North, Le South, Le Mkuzi, Ematebeleland South, Ematobo North, Kanyele South, Ebubulilima East, Kanyele West, Enkabazwe, Emidlands, Gokwe South, Le Central, Gokwe, Sasami, Berengwa West, E South, North, Le East, Izishabane Ngezi, Ganye, Lezishabane Runde. Kodwa phela lawo ayisiwo wonke ama-centers elingabhalisayo ukuvota. Lilakho ukuwathola kuwebhusayithi yethu iye Voice of America ethi www.voaindebele.com.
Kweziphathelane lemaphandleni lamhla sixoxa lomnumzana Dube Mkombwe, umgcinisihlalo weBinga Rural District Council, njalo elilunga le-MDCT ngendlela uhlelo lokubhalisela ukuvota oluqhubeka ngayo esigabeni sakhe.
Ngendaba ye-voter education ukuthi bakhiphe intimidation ebantwini, ngoba abantu they are intimidated here and there. Okufuneka izeki yona ikhiphe isiye ebantwini abayi babamele bebhalise ukuvota. Ya, eBinga abantu bayahlukuluzwa ngoba sikhangele kangaka ukuthi nje eBinga kathesi uhlelo lwankolo selwadlula lwaphela mhla ka-2016 ngenyaka edlulileyo, kodwa ungakhangela abantu abamele abakaregister general abanika izitupha kumele bahambe phambili, then laba abaregister ukuvota babuye emuva. Kodwa opposite ababhalisayo badlula, kodwa abezitupha basemuva. So sikhangele ukuthi abantu bonaba abazathatha izitupha kathesi sebevalelwe phandle ukuthi baregister ukuvota. And lingakhangela isento esisele seBinga Town ukuthi umuntu agade ukusuka 200 kilometers esizabhalisa ukuvota kawusoze kukhwaniseke. And lingakhangela abantu kathesi bayahlukuluzwa, sekule program efakwe izandla ukuthi bahambe belandelela ongamavota slipo badata ama-serial numbers ebantwini ukuthi lapho uzavota khona siza kubona ngenamba yakho leyo. So abantu asebemakhaya bayahlukuluzwa ngento enjengaleyo.
Manje liyenzani ngalolu daba?
No, into esiyenzayo njengeparty yebandla le-MDC ebuswa ngubaba uMorgan Tsvangirai sithi thina hayi sizahamba phambili sikhankasa kuma-members ethu ukuthi kabahambe beyorejista ukuvota. Okunye lokho kwe-intimidation siza kubona sekudlulile ukubhalisa ukuvota, yikho sizahamba sikhuluma labantu bethu ukuthi lokho kwama-serial number akuyindawo. Ngikhuluma kanje bengikhuluma lo-officer wezeki owesebhinga ukuthi manje indaba le sizayi-addressa njani, kodwa sesayifake ebadalani bethu ama-parliamentary members ethu asebhinga labocholocholo labowange ukuthi bayifikise indaba leyo. Iviki ephelileyo sakhuluma nomama u-vice president uThokozani Gubhu uDoctor ukuthi bayifikise udaba lolo, and bakhuluma kabanzi ukuthi hhayi indaba engathi bayayikhuluma phezulu ngalo. Kodwa sike sakhuluma labantu bezeki ebhinga ukuthi hhayi nxa abantu laba bezithupha bangabuya kuma-wardini bangadlula, kumele lifake ndawoni abantu vele kuma-ward centers. Then i-district zec office kumele landelele kuma-ward centers bayozama ukubhalisa abantu kundawo yonke, kodwa singazi ukuthi kuzayenzakala ngoba bona yibo abakwaziyo abakwenzayo.
Lo umnumzana Dube Mkombo, umgcinisihlalo weBinga Rural District Council, njalo elilunga le-MDCT, sixoxelaye ekhonale eBinga. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zikaMike Hove weStudio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Ukudibana kuhlelo labasakhulayo, nginguMike Hove. Lamhlanje kuhlelo ngixoxa lomnumzana Bhekumuzi Dean Bebe, ongusakhulayo oke wafunda endaweni ezijiyeneyo ngase-Cyprus, Turkey, Norway, njalo kwele South Africa. UBhekumuzi uke waba yi-junior town clerk for iBulawayo City Council ngomnyaka ka-2010, waze waqhubekela phambili wamele ilizwe lethu eJapan ngomnyaka ka-2013 uhlelo eliphathwe yilelo lizwe elingaphansi kwesihloko esithi International Youth Development Forum. Kuhlelo uBhebhe uzabe esitshela ukuthi njengabontanga singayenzani ukuze sithuthukise impilo zethu. Dean, ngiyakwamukela kuhlelo, unjani?
Ngiyaphila njani nawe?
Hayi, ngiyaphila. Awungitshele ngamafishane ngawe.
Singumuntu nje othanda i-concept ye-community development. So kahle kahle ekhona ngaba umuntu ngaqinisile kundaba yakhona ngisakhula especially ngingena ku junior council kwamehlamo ukuthi ngikazi ukubona the world in a bigger picture and kwa lokhu ukuphilayo kwamanje since then I think ngingi nje khona ukungena ku junior council actually was the starting point of each journey ukuthi ngoba umuntu engiyinde nje manje kathesi
lapho ubuyi junior town clerk gobulawayo uhlangene ngezinto ezinjani
no I think kahle kahle ngafunda ukuthi community starts home khona lapha ngiwa owakhulela khona and I encountered problems ukuthi nami ngaqala ukubona nje ukuthi ngisakhula ukuthi kuyini nje okukhona kuma communities asebulawayo kuyini that was lacking and for me ngesikhathi sokhona nje it was really basically even akamazi nje something that I'm also trying to work on i-concept education ebantwaneni and okunye engakubonayo sokuthi ngaphansi ukuthi a lot of abantwana abaningi asinayo nje i-knowledge about community development.
Awungitshele mnumzana ukhona umehluko na nxa sesixoxisana lobunzima esibhekane lakho eZimbabwe njalo ubunzima obubhekene labanye abontanga abadabuka kwamanye amazwe lapho ubufunda khona.
Yeah, I think nje ngingasho indaba kahle kahle yesilungu angekahle. Mina in my time in all those respective countries, other countries, I did notice a big difference kona phalanje for us and also the youth in Zimbabwe in regards to how they are so heavily involved, or even the respective governments. It's like as if they've taken so many opportunities and investments and placed them upon our youth. One thing that I like about most countries is they take care of their youth. There are programs in place. Ukuthi umuntu angaqeda isikole, there are always chances for them to make a big difference.
Manje thina njengabasakhulayo eZimbabwe kumele siyenzeni ngalokho esilakho ukuze sithuthukise impilo zethu.
Ukukhulisa inqondo, I think kahle kahle the first thing that we need to do in order for the youth to be more involved, or in order for the youth to be more independent in a country such as Zimbabwe, it would need to start from phezulu. That's where we bring the concept of governance. I like a program that is introduced as a STEM program that puts science, subjects, and technology. But my critique of that program, which any government is constantly investing in sciences and technology. But what is the point of the government? But there is no open industry.
Njengoba sibhekane lobunzima obunjalo njengoba sakhula eZimbabwe, ulasi isiluleko naso kunikeza abontanga ukuze bazithole belamandla okuqhubekela phambili.
The other is that engabanika yona ukuthi the situation, each of you that you're in, it's actually not a situation. You should look at it as an obstacle. It's only a way to do it. Because not good enough ever comes easy.
Hi, siyabonga Pepe. Bekuhle ukuba lawe kuhlelo lwethu lwabasakhulayo.
Siyabonga Mike.
Balaleli lapha bengixoxa lo Bhekumuzi Dean Pepe ongusakhulayo oke waba yi-junior town clerk gobulawayo. Masidibane ngeviki ezayo olivalelisayo nguMike Hobe lilale.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha i-Voice of America ese-Washington. Lisibamba kumakakase aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-13860, laku 15460 kilohertz. Lilakho njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voandebele.com. Yesizwe uGibbs Dube we-Studio 7 esethulela eziphathelane lamasiko.
Senana masiko
wenziwe manje
ngoba bamkhulu babelo
uhlelo lomasiko lokuphila kwabantu zonke zonke namhlanje sixoxa ngokuqhakatheka kwenkosi sizwileke ukuthi inkosi ke isizabekwa komthwakazi lapha ke ngikhuluma ngo Prince Bulelani Lobhengula ukukhanyazana ukuzabekwa ngomnyaka ozayo ukuthi abe yinwe phela usithatha ke lokho ukwathiwa uKing Lobhengula. Nginenhlanhla ngoba ngilobaba uMnqondobazi Magonya ukhona ngale ke eLondon le yingcwethi kwezamasiko esintu. Siyakwamukela kuhlelo ubaba Magonya.
Ngiyabonga mfowethu. Usuku luqunyiwe mfowethu uMthembu ngomhla ka 3 March. kuqakatheke kakhulu ukuthi njengesizwe sohlanga sibe lenkosi ngoba vele mdabuko wethu sidabuke ngenkosi sidashulwa inkosi kuzima ukuthi siphile singelayo inkosi ngoba yona ngkwayo inkosi ungumthungi okwakuqala okwesibili ilulimi lwethu njengesizwe sikamthwakazi okwesithathu vele kuqakatheke kakhulu ukuthi inkosi ibe khona ngoba mdabuko wethu sike zinduna njengoba kunje nje lawe lapho uvela khona ula induna izinduna ngezenkosi kodwa ngaphezu kwakho konke singabantu abalamasiko singabantu abalemkhuba lemithetho eqakatheke kakhulu okungamelanga ukuthi sivumele ukuthi chabalale ngoba ukuchabalala kwayo imkhuba yethu amasiko ethu agoqela lolimi yikho okudala ukuthi sichine sesidelelwa nje lakungohwayibhejo so ke sibona kuqakatheke kakhulu ukuthi ithuba leli singalidlalisi njengesizwe sohlanga inkosi igcotshwe ibe khona ilondoloze imbali yethu silondoloze amasiko londelize kuje lemkhuba yethu
sisiyaphambilini abantu bazawuthi hayi phela inkosi ngazani ku-constitution yezimbabwe kumbe ngithi isekelo sombuso welizwe akukho pho ke kulungiswa njani khonokho
umuntu ozama uzwe sitsho njalo ungumuntu ongayaziyo leyo constitution yezimbabwe ngoba i-constitution yezimbabwe ekhona okwakathesi lobanje itshekile njalo kayisilanduleli ukuthi singaba le nkosi iyasivumela ukuthi senze amasiko ethu ngendlela yethu senze imibuthano yethu yosiko ngendlela yethu senze sikubona kufanele ngamasiko ethu kanti-ke inkosi yiyona esimeleyo emasikweni ethu akula muntu ozasimisa ukuthi sikwenze lokho ngoba isona ngikwathi isiqu sombuso seZimbabwe siyasivumela ukuthi senze lokho
ubona ngazani-ke ingagcotshwa-ke inkosi izabe iphatha njani umsebenzi wayo izabuya ihlale kobulawayo wena kubona ngani kuyahamba njani
okukhona ukuthi ayisimo okumele ukuthi ngilawule ngofokamthembu ukuthi inkosi izaphathwa njani kodwa engikwaziyo ukuthi lawe ngilowami umlandu lawe njengoba ulowakho umlandu bubili bethu silomlandu ukuthi nisibone ukuthi ingonyama lapho ekukhona ihlezi njani ingonyama lapho ekukhona idla njani ingonyama lapho ekhona yembethe ilophahla akusomlandu wami ngedwa njengomagonya kumbe sobabili njengodube ngumlandu wesizwe ngizakunika umzekeliso khonapha kunje sila indlovukazi lapha siyasebenza siyabhadala ama-taxes ethu la yithi esigcina indlovukazi kunika umzekeliso wengonyama ebusa amabandla onke jikelela inkosi uzwelithini nakungena ukhona kwazulu ngumlandu kazulu selikhona ithole izinyane lizigcotshwa mhlaka 3 March ngumlandu wami lawe ngumlandu wethu sonke njengamahlaba ezulu ukuthi inkosi yethu sibone ukuthi iphathekile ngendlela eqondileyo inkosi yethu iyahlonipheka ngendlela okumele ahlonipheke ngayo ayizukuhlonipheka inkosi xa ihamba njengesilambane njengihamba njengumntu hambelala lapho evukathi ngumlandu wami lawe mthembu ngumlandu wamahlaba ezulu ngumlandu kazulu jikelele ukuthi sibone ukuthi inkosi siyayinakekela
ye hayi siyawuza kakhulu baba magonya kodwa hayi isikhathi sesiphelile baba ngicela nje ngamafitshane uphonge ukuthi uvalelise khonapho zulu
ngiyabonga mthembu njalo ngiyavalelisa mthwakazi omhle ngithi kini asihlanganeni kumcimbi ezabe isiba khona ezandulela ukubekwa kwenkosi mhlaka 3 March kuneko okuzabe kusenzakala phakathi naphakathi lapha ekuzameni ukuthi kwenziwa amalungiselelo okuthi kuyogcotshwa inkosi wozani mahlaba ezulu phakamani ngobuningi benu ngiyabonga
nathi siyabonga kakhulu-ke ngithathela lelithuba ukuthi mbonge ubaba umqondo obanzima Mgonya ukhona ngale-ke ebhilitane ingcwethi kwezamasiko esintu Oliver lisemoyeni ngenjabulo ngumthembo osithembayo uGibbs Dube
lilalisiyabonga Gibbs ngesizo eziphathelane lokholo silo nto ngamile inkomo we-Studio 7
Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisibanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyabonga kakhulu lami ngiyamukela abalaleli bethu namhlanje ntambama
usiphathele uphi umbhalo namhlanje
namhlanje bengicabanga ukuthi siyeni ku-Isaiah chapter ka-40 verse ka-31 umprofeti u-Isaiah laphana ukhuluma ngokuthi kambe singathola njani amandla amacha ngoba impilo lesiphilayo umuntu uhamba edinwa ngempilo ngabala laphana ivesithi yona kodwa abayithembayo inkosi bazazuza amandla amacha bazakuqonga ngamaphiko njengokhozi bagijime bangadinwa bahambe bangapheli amandla impilo lesiphilayo kathesi siphila impilo yokugijima isikhathi esiningi abantu baya begijima besiya emsebenzini abanye begijima besiya emasimini nxa kuphela ukuhlakula kuyabuye ukuvuna nxa umuntu esemsebenzini ziningi izinto eziba khona ngiyananzelele ngesikhathi nxa siya ngaphetsheya yabona ekuseni abantu begijima besiya ezitimeleni kugcwele beniyathelana abangena emthoveni ngakho-ke siphile empilweni edinisayo ikanti asidiniswa yimisebenzi kuphela kodwa sidiniswa yizinto ezidinisa iy'ngqondo zethu hayi kakhulu abantu bangena phakathi kwenkinga empilweni kwezinye isikhathi engxenye ngabantwana abakuhluphayo kumbe kusemulini okule nduko kumbe akula mali ngikhaya kumbe imikhuhlane ekhona kumbe ikufa konke lokhu kuletha ukuthi umuntu aze edangala njalo elokudinwa abalakho ngakho isikhathi esiningi abantu abananzeleli ukuthi uNkulunkulu uyabe efuna ukuthi akuqinise akuphe amandla amatsha engathi khona akuvuselele amandla akho ukwanise ukuthi ukholise impilo ngendlela entsha ngakho nxa sibala leyani ivesi engivele ukuyibala u-Isaya uthi yena labo abathemba kuNkulunkulu yibo abathola indlela yokuthi uNkulunkulu abaqinise abanike amandla amatsha kubavuselela amandla kodwa ubeka umlayo wodwa umlayo lo ngokuthi kumele umuntu akwanise ukuma amelele uNkulunkulu ngakho lokhu kungani kuyabe kuyinto eziphikisayo ukuthi sithi thina sifuna umuntu aphumule ikanti nxa ulapha emhlabeni wangane uyaphumula abantu bathi awusoze uthole lutho ngiyakhumbula kulo mzekeliso ka-Elisha owayesentabeni efuna ukuze uNkulunkulu ekhulumisana laye kwabuye izivunguzane kwabuye izinto eziningi-ningi kodwa kazange amuze uNkulunkulu kodwa kwathi sekule sikhathi sokuthule wathi zwi yikho lapho azwa khona iphimbo likankulunkulu uNkulunkulu ekhulumisana naye ngelizwi elizwakalayo okungalamsindo khona ngakho uNkulunkulu yabe kukhangelela ukuthi sime khathi ezinkuluma kanje abantu bezimbabwe badidizela bakwazi ukuthi manje ikusasa yethu injani kanti uNkulunkulu uthi sime simlalele ngoba yena uyayazi into afuna ukuyenza isikhathi esiningi abantu babona ngani ukugijima yikho ukufika ngakho abantu bagijima ngesiqubu endaweni eziningi umuntu agijime ephaphatheke indawo yonke kodwa uNkulunkulu uthi yena kumele sime kuqakathekile kakhulu ukuthi simvumele ukuthi abe nguye osikhokhelayo abe nguye osisa lapho okulamadlelo aluhlaza khona
kuyiphethe mfundisi
niyathandaza kakhulu ngithandazela abalaleli bethu namhlanje ukuba inkosi ingumalusi wethu isisa emadlelweni aluhlaza isisa emanzini amahle athulileyo ukuze umphefumulo wethu ube yiwo ovuselelekayo ngiyathandaza igama likajesu ukuba umphefumulo wakho uvuseleleke uthole amandla amatsha uthole ukuvuseleleka ube ngulowo lentokozo njalo uthole ukukhuthazeka namhlanje ngegama likajesu amen
amen mfundisi sibe sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo
ibonge kakhulu labalaleli balaleka kahle hlangane neviki elizayo
lolobe kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silo mfundisi usenisibanda olivalelisayo nguntungamili nkomo
siyabonga ntungamili singakehlukane ngesikhangeleyo bezikhokhela iyaqhubeka ingxoxompikiswano ngokuxotshwa kwaye ngumsekeli kamongameli umnumzana Emmerson Mnangagwa kanye labanye ababhekane lenyathelo elifanayo sizwe ukuthi kuhlelo lokubhalisela ukuvota luqhubeka njani ebhinga olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.